yena musha ekuseni uitha idzamara uthe esemzini wakhe nje esagelwagelwa inwele kwasekukhanya kufika imota emhlophe iIsuzu KB kwaphuma amadoda angu-5 asemupha icala elokuthi kuthiwa utshontshe inkomo. Bambamba nje bamngenisa emoteni basebesuka bagijima bahamba laye, akwaziwa okathesi ukuthi baye laye ngaphi.
Bakhulumile ukubana inkomo lezi zicatshe ngaphi?
Kabazange batsho ukuthi inkomo zakhona zitshontshiwe ngaphi, kumbe icala lakhe ngelanini, kabazange batsho lutho.
Yena lo umuntu ngokumazi kwenu uyini, ulipholisa yini?
Simazi esebenzela uhulumeni bekaRobert Mugabe ngale department abayithi nge-security okuthiwa yi-peace.
Manje lihambile yini ukuyabika emapholiseni lolu daba?
Yes, sihambile kusukisela ekuseni sayabona abazomthetho sidinga ukuthi bengasitshela na ukuthi ngaphi, kodwa bonke bayala ukuthi kabanakwazi ukuthi ungaphi.
Manje sikhuluma nje ngobani abanye abaliphathisayo ukumdinga?
Okwakathesi nje ngaphandle kwabeZimbabwe Lawyers for Human Rights akula abanye, yithi nje lo mbambaniswa owama-youth awempikiswano wembambanzi zonke awalapha eZimbabwe okuthiwa yi-National Action Youth Alliance, yibo kanye abasincedisayo ukumdinga. Okokuthi kungafika kusasa engatholakalanga, kuyabe sokusitsho ukuthi kumele sibone ukuthi singenzani elakusasa.
Izolo uDzamara ubikwa laye engomunye okhulumile emhlanganweni we-MDC ukuba ukuthi lokho akula na kwenza lokuthunjwa kwakhe lokho.
Yikho okunye okubangele ukuthi athunjwe okwanamuhla, ngoba ukuba kwakhe phakathi kwembuthaniso we-MDC lokukhuluma kwakhe yikho okubangele ukuthi abezomthetho bamthunjwe okwanamuhla.